Awu, hachi, lokho kwakungaphambi kokuzalwa kukaBheki. Futhi ke, ngacabanga, awu, liyazi, ngidla umganu wokudla kwama-oats, kubiza ishelen, awu, njenga, bayanginika itikiti lami, futhi nje, ngilisayine, liyabona. Futhi, ngalibhatalela, ngalibuyisela, bese ngilibisela kubo, ngoba, ngangele account yendleko. Futhi, ngelinye ilanga, lapho, silo, lomhlangano. Waba patrolayo, mina bo, but, ubani lolu hlanya, olufake phakathi, into enjengalokho, bona, indoda, enhloko, liyazi, amasenti alichumi, kokudla, kwekuseni, ngakho lokho, ungakhangeleka kuyintengo, eyichiphileyo, kwabanye abafo, liyazi, abanye babo, baphosela idola, bona, amadola amabili, okokudla, kwantambama, futhi ngaphosela khona, kanye nje lokho, okuyikho. Awu, ngathi, awu, kathesi, akudingakali ukuthi ngikhuphe. Kuyini engangiza kwenza nxa ngingadla nje amasenti alichumi. Umnu Fields, owayengumsekeli kamphathi, wathi, Billy, phosela phakathi idola, kungenani, kungconywana. Wathi yikho lokho abanye babo abakwenzayo. Wathi kumele ugcine lokho ndawonye. Awu, ngathi, kangidli kodwa nje umganu wokudla kwama-oats. Futhi yikho lokho engu batalisayo. Wathi, oh, ungenzi lokho, ungaqali ukukwenza lokho. Awu, manje ke ngacabanga kuyini engiza kwenza. Ngakhona ke ngasengibhatalisa amasenti angamachumi amahlanu okokudla kwekuseni. Manje ke ngasengithatha amasenti angamachumi amane akho. Nxa ngifuna ukuyisebenzisela loba yini, nginikeze abantwana nje esitaladeni. Abanye abantwana, liyazi, labo ababe ngakhangeleka njengokuthi bafuna isamusi amancinyane elidala isamusi futhi. Awu, ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngingakulungile. Leyo kwakuyinkampani ngokwayo, ikhuluma kimi njengalokho. Kwakuyindoda engaphandle kwenkampani. Ngakho ngacabanga mhlawumbe ngenze into embi. Ngakho lapha kungasikude kanye le ndoda epatrolayo, manje bayapatrola ngama helicopter, liyabona. Ngakho wabuya lapho futhi wasesini. Wathi, "Chona mfowethu Branham, wathi lesi sihlahla siyakhula." Ngathi, "Yebo." Ngathi, "Abantwana badlala ngaphansi kwalokho phandle le." Wathi, "Singasiquma ngaphezulu." Ngathi, "Yebo, kodwa ngingawugamuleli phansi, bona." Wathi, "Awu, sizathanda ukugamula, sizalibhadala ngakho." Ngathi, "Hatshi, hatshi, angifuni ukuthi lizigamule." "Awu, liyayazi imilayo yamalungelo endlela, nami liyazi ngoba ngangikuyo okweminyaka eyisikhombisa." Ngathi, "Hatshi." Ngathi, "Kangifuni siganyulwe, kodwa lingasiquma ngaphezulu." Ngathi, "Ngisigcina siqunyiwe phezulu, kodwa," ngathi, "ungakwenza, ungasiquma phezulu nxa ufuna ukukwenza." Ngathi, "Mina mfowethu Hudu lami silungiselele ukusiquma phezulu, saquma phezulu ezinye zonke kusiya ngapho." Futhi ngathi, "Kodwa sithanda ukugcina lokho lapho sisenzela abantwana uJoe labo, liyazi, abafo abancinyane bedlala ngaphansi kwesihlahla leso." Ngasuka ngaya okuhambeni. Lapho ngiphenduka sase sisahelwe phansi futhi sakhutshwa. Oh, kwakungaba licala elinganani lelo elaliyakuba yilo enkampanini, liyabona, ngokuquma leso sihlahla, liyabona. Futhi ke ngacabanga manje ngathi, "Nkosi, kangiyikukukhuluma lokho, bona, loba nxa kulenye into leyo enye kulokho kwezinye izikhathi, ukuphosela phakathi isidla kuphela okulingene itsheleni, futhi kuzafanele ngiphosele phakathi amasenti angamachumi amahlanu." Ngathi, "Uba kulenye into kulokho, akuthi lokho kulungisise, bona, ukuthi ngingenise lokho phakathi, liyabo, ukuthi ni futhi ngachiya ukuphupha ngokuba e-public service company. Manje ke bona, ngoba kwakufanele kube ngenye into ngemva phakathi lapho, mele sikhangele lokho esikwenzayo. Sizahlangana lakho ngolunye usuku." "Bantwana, besiza lapho. Umama wakho ubekade elapha lamuhla, Trudy. Ithemba kawuzange ubekwazi lokho. Kuluhlobo lokumangazana, ngiyabona. Futhi ulungiselela ukuqeqesha. Futhi sibe lokuhambo lolu phandle lapha ndawonye. Ngizakuya emhlanganweni kathesi khona kanye emva kwalumhlangano, futhi sizahamba ngekhaya." Ngicabange ukuthi kuza kuba lithuba elihle ukukhuluma kini lonke. Futhi ke ngacabanga njalo ukuthi kuza kuba kuhle ukukhuluma labantwana kancinyane nje ngaphambi kokuqeqesha kwenu. Sibale indima evela eBhayibhelini, futhi nje ngikhulume lani okuvela enhliziyweni yami okungaba phose imizuzu elithumi ngizathi solobele phandle kwendlela yenu bona ngingakakhulumi labantwana ngizathanda ukukhuluma labadala okomzuzu nje futhi lonke lini sekumanje kumbeni mhlawumbe uhambo olukhathazayo obekuyini kodwa isehlakalo leso engisifundileyo kuNkulunkulu ngingezake ngithathe inkulungwane ezilithumi zamadola kulokho engufundileyo okwenkosi kusukela ngibe lapho ngiyakholwa ngeqiniso ngize ngokulalela okugcweleyo ekulayeni kukaSomandla futhi ngithemba ngizahlala ngaleyo ndlela futhi kule lapho ngisiza into eyodwa yayingumbono ukuthi ngangimile ngaphezu kwe-Tucson phezu lapho ukudubuka kusenzakala awu mfowethu uFred wayekhona lapho kusenzakala futhi bathatha lowo mfanekiso kathesi yazi esibhakabhakeni futhi kangizange ngicabange okuningi ngakho kangizange ngikunanzelele futhi kwaqala ukuvuleka kimi ngenye indlela ngolunye usuku futhi umfowethu Norman ubaba kaNorman lapho wangitshela wathi ukunanzelele lokho futhi lapho nje ngikhangela khona lapho kwakuyizo ingilosi zisobala njengalokho ezingaba yikho ihlezi khona lapho kulowo mfanekiso bona ngakhangela ukubona ukuthi kwakunini futhi kwakuyisikhathi esifanayo phose usuku kumbe ezimbili ngemva kumbe usuku kumbe ezimbili emva sengiphezulu le ngakhangela lapho okwakukhona nyakatho mpumalanga kweFlagstaff futhi ePrisco leyo engaphansi kweFlagstaff awu yikho nje lapho esasikhona bona khona kanye nje amamayeli angamachumi amabili lesithupha phezulu ngani inkungu kayingeke ihambe ngaphezulu ngaphezulu kwamanye amamayeli amane phezulu kumbe amahlanu obumanzi loba luphi uhlobo lwenkungu kumbe loba yini liyabona indizamchini paphela kuNkulunkulu ezilithuli lasifica munwe munye lokho ikuya ngaphezulu kwamayezi wonke liyabona futhi inkulungwane ezilithumi lasifica munwe munye kuphose kube ngamamayila amane phezulu lokho ngamamayila angamachumi amabili lesithupha phezulu ngamamayila angamachumi amathathu kusabalele futhi kubumbeke njengepiramidi nxa like akhangela emfanekiso futhi esandle sokudla njengoba ngilitshelile ngananzelela okumangalisayo leyo ngilosi nango elapho sifuba siphandle impiko zingemva siza khona phakathi khona kanye ngendlela okwakuyiyo kangizange ngikunanzelele khona lapho kuqala bekulezi zinto ezinenge ekubuyeni nje phansi emgwaqweni ngolunye osuku kwakulenye into eyenzakalayo leyo eyakhuluma kimi mayelana ngento leyo engifanele ukuthi ngiyenze futhi kayisiwo umbiko wami ngesinye isikhathi uLeo Messia wathi mfowethu Branham isikhathi sizabuya emva kwalokho wathi phose emihlanu kumbe eyisithupha iminyaka edluleyo mhlawumbe eyisikhombisa wathi inkosi iza kuguqula inkonzo yakho mfowethu Branham futhi wathi lapho ekwenza uzafolisa izibhedlela futhi ubakhulume baphume phandle kwemibheda lezinto akuzange kuzwakale uqondile loba ngikhola ukuthi umfowethu uLeo wayezama ukuqiniseka mayelana ngakho kodwa akuzange kuzwakale kuqondile ngoba bona inkosi yethu uJesu azange enze lokho bona wahamba ezibhedlela kulo yedwa kuleso sibhedlele yakhumbula lapho esasikhona eBhayibhelini icibi laseBethsaida amaxoku amakhulu abantu abagogekileyo belele lapho izilima begogekile iziphofu abajwabheneyo belindele ingilosi manje lapho kwakuyisibhedlela sikamoya lapho abantu ababelindele ukusiliswa kukaNkulunkulu futhi lapho osilisa ngoNkulunkulu ngokwakhe wangena futhi wasilisa oyedwa futhi waphuma wahamba ngakho wawungeke ukhangelele umuntu ofayo kumbe inkonzo ukuthi ibuye ukuthi ingankulu kulalokho okwakuyikho bona angizange ngivumelane lapho kodwa lapho ngiqalisa ukuthibilika umoya ongcwele weza phezu kwami ngacela uLeo impenseni ngathatha isiqephu sephepha futhi ngakubhala phakathi kwe-trailer yakhe lamuhla nxa ungabe uphezulu lapho ekhona yileyo trailer ye-aluminium endala lapho engayile zinto zokulayitsha khona nje lapho ungena emnyango kule shelufu esandleni sobuso khona phambi kwe-trailer uhlezi phansi lapho ngalibeka phezulu lapho ngathi olunye usuku ungadonsa lokho okuphumise uNkulunkulu akasoze atshintshe inkonzo kodwa uzatshintsha umuntu olenkonzo lokho yikho okufanele kwenziwe bona ngiyakwazi lokho okufanele ngikwenze kodwa angeke ngikwenze esimeni leso engikiso kathesi ngoba kumele enye into kumele yenzakale phakathi kwami lokho kuzathatha uNkulunkulu ukuyenza sihlose ukubela ekhaya abantwana bakhumbula ekhaya bonke bafuna ukubuyela ngakho ngicabanga ukuba buyisela inkosi ithanda mhlawumbe emva kwenkonzo ngomgqibelo futhi ngibuyele kusukela lapho kangazi kodwa ngiyazi masinya lapho leyo into isenzakala ngaphakathi kwami ukungenza ngibe lozwelo labantu okwahlukileyo lalokho engikwenzayo kathesi ngangilandulile abantu bona futhi ngangingasafuni okokwenza kanye labo uyakwazi engikutshona lokho engikubiza Ricky Ricketta babe lezinto lezo abazenzayo ngajumayela ngakho konke ukuqiniseka futhi uNkulunkulu waye uqinisile kuyo yonke indlela futhi nxa babe ngafuni ukukholwa ngani bayekeleni bebodwa ngangisiya phezulu lapho ukuyajoyina lo bhat kuleli kwindla elizayo ngiqale ukusebenza khona le ngilinde enhlane shiye inwele zami nendevu kukhule futhi nxa inkosi ibifuna ukuthi ngihambe loba ngaphi ibiza ngithumela ilizwi futhi bengiza kwehla phansi futhi ngikwenze futhi endleleni ngisiza ngolunye usuku wangimisa futhi ngabona lapha lokho engangisiza kikho ngisendleleni yami ngiya kwenye indawo kathesi futhi ngacabanga lapho ngifika ngekhaya ngizakwenza lokho esikubiza ngokuthi inkulumo yenhliziyo ngenhliziyo yawumbe sikubeke ethephini futhi ke ukuze ukuthi umphakathi ubone kungani kule nguquko ngesiphangiphangi manje lina bantwana ngasi nje ngasibeni nje lelizwi elincinyane lomkhuleko
Lord Jesus
Nkosi Jesu silokuthokoza ngalesi sikhathi ukwazi ukuthi sibuthene lapha abancinyane labadala labe minyaka ephakathi laphakathi futhi sibuthene lelicele lengaphakathi kanye njalo ukukhuluma mayelana ngawe futhi mayelana ngezinto ezihambelana lempilo engapheliyo futhi abancinyane lapha abahlezi lapho lobo busuku abanye babo bayaqeqeshwa abanye sebaqeqesha kodwa ngiyananzelela Nkosi enye into le eyenzakala okwamahola amalutshwane nje ngaphambi kwaleso simanga esikhulu kumbe umdumo omkhulu uthathe indawo entabeni phezulu le enyakatho kweTucson lapho ingilozi zenkosi zisehlela phansi ngiyakhumbula lokho okwakhulunywayo futhi ikakhulu mayelana ngabantwana abancane ngiyakucela wena Nkosi ukuthi usincede sizwisise futhi mangenelise ukutsho enye into ulaba abancinyane lobo busuku lokho okuza basiza ehambweni ngoba Nkosi sonke siyaludinga lolo sizo kulesi sikhathi sibusise ndawonye sithethelele izono zethu futhi nxa loba yini leyo esiyenzileyo kusukela sisephandle lapha leyo engakuthokozisanga siyakhuleka usithethelele ngakho ngoba siyananzelela lamuhla ukuthi kasila siqiniseko ngelakusasa asikwazi ikusasa lokho ekulethayo kumele sibe silungiselele lamuhla ukuhlangana lekusasa futhi baba uNkulunkulu kulendlela eyodwa kuphela leyo esiyaziyo ukukwenza lokho lokho yikulungiselela ukukubona wena ngoba ngokuya lokuya siyananzelela ukuthi siza kwenza sonke futhi kumele ukuthi sihlangane lakho kwesinye isikhathi loba ekuthuleni njengomngane kumbe umntwana kumbe njengesitha kube khatshana Nkosi ukuthi siza kuba ngenye into kodwa abantwana bakho ngokwakho abathandekayo siphe izinto lezi siyacela ebizweni likaJesu Amen. Lamuhla lapho ngicenda ukhula ekuseni sibili lokho kusa ufumene indawo eBhayibhelini. Ngacabanga kuza kuba into enhle ukukubala kulesi isikhathi. Futhi kuyi ngabe ingafanele kangako kodwa ngicabange nje okwe nje inje imzuzu emlutshwane ukukhuluma. Ngifuna ukuba lokho kuvela esahlukweni 18 sika Luka ongcwele. Bonke ababhali abanye bevangeli babhala mayelana ngakho isahluko 18 lendima 18 futhi umbusi othile wayesembuza esithi fundisi olungileyo izakwenzani ukuze ngidle ilifa lokuphila okulaphakade futhi uJesu wathi kuye kungani ungibiza ngokuthi olungileyo kakho olungileyo munye kuphela nguNkulunkulu uyayazi imilando ungafeli ungabulali ungatshontshi ungafakazi amanga unipha uyihlo lonyoko futhi wathi konke lokho ngikwenzile futhi ngayigcina yona kusukela ebutheni bami manje uJesu ekuzwe lokho wathi kuye usasilelwe into inye thengisa konke wena olakho futhi ukwabeli abayanga wena uzakuba lenonto ezulwini woza ungilandele ngicabanga ibala woza ungilandele leso kungaba yiseluleko esikhulu engingasipha nxa ngangikhuluma ebantwaneni abazinkulungwane ezilitshumi kumbe nxa bengikhuluma kulokho nje engihikho kungumlayo ukuthi into enkulu engicabanga ukuthi yake yanikezwa loba ubani futhi ikakhulu abantwana abancinyane ngilandele uzalandela omunye umuntu manje wena nje ungakukhumbula lokho uzalandela omunye umuntu futhi indlela olandela ngayo umuntu qiniseka ukuthi ngubani lo muntu omlandelayo bona si uPaul kwesinye isikhathi wathi ngubani ngabalandeli bami njengoba la ngingoka Kristu ngamanye amazwi njengoba ngilandela uKristu lingilandele futhi manje kulindawo yokuphendula lesi sigaba sempilo lapho esibuya khona sonke futhi izikhathi eziningi lingizile ngimemeza Ricky Ricketta nezinto khona kuyisikhathi leso esiphila kiso kakusibo sibili labo bantu abantu abanjengathi abantwana labo phandle lapho kanye lalezo zimota ezigijima kakhulu gijima phezulu laphansi esitaladeni futhi beqhubeka khona ngendlela leyo abayiyo bebhema igwayi futhi benatha utshwala futhi lamankazana egqoke okungela kuziphatha futhi lezi zinto bona ngamankazana labafana njengalokho esiyikho bona bangabantu bayathanda bayadla bayanathe bayalala bayaphefumula kufanele bafe bangabantu njengalokho esiyikho futhi kukanti babe bathunjwe ngumoya omuhle abakwazi hathi ngenxa yabantu kodwa ngenxa kwesinye isikhathi omunye umkhokheli abakade bemlandeli ubakhokhele endleleni engayisiyo manje lina mankazana labafana lazingcono kulalokho yakwazi lafundiswa ngcono kulalokho labazali abangcono lokufundiswa okungcono kulokwenza into enjengaleyo lazi ngcono kodwa kabazi bona ngoba amabandla abahamba kuwo amabandla esimanjemanje ngawesimanjemanje futhi ayaphila nje okosuku badume kakhulu futhi o mina bo kuyini ukuziphatha kuba ngamandla kubo bona ngakho ba kuyini njengoba ngatsho kwesinye isikhathi komunye umdlalo engawubonayo phansi lapha kungasikude owesodoma legomora ukuthi lo mfazi othunje ngokubi wathi kulot lokho okubiza ngokuthi ngikungaziphathi ngikubiza ngokuthi amandla uJesu wathi njengoba kwakuyikho ensukwini zikaNowa ngakho kuza kuba njalo ekubiyeni kwendodana yomuntu ngakho sesibuyele kuleyo ndawo njalo ngasikhangeleni kule insizwe okwemizuzu emlutshwane lo esibala ngayo akula kuthandabuza ukuthi lo mntwana wazalelwa ekhaya elihle njengani lina bantwana eliyikho wakhuliswa ngabazali abahle ngoba kwakutshengisa khona lapho uJesu emnikeza imilayo kaNkulunkulu wathi ngigcinile kusukela ngisasemutsha kwatshengisa ukuthi wayekhuliswe kuhle wayengasuye umuntu nje wamahlayana futhi liyazi wayekhuliswe ukwazi lokho okuhle abantwana njengalokho eliyikho lonke dawumbe wakhula ngaphansi kukamama lobaba owesaba uNkulunkulu ukumfundisa kuhle lapho esasengumntwana awu lokho kuhle mhlawumbe njengengane encinyane umama wakhe wayelezifiso eziphezulu ngaye ukuba ngumuntu omkhulu ngolunye usuku ubaba wakhe wayele mali eyeneleyo leyo eyayingamhambisa esikolo futhi ukumpha imfundo leyo wayengaphuma le mfundo futhi enhle futhi enelise ukuba ngenye into emhlabeni futhi kanye lokuqiniseka kukamama lo baba lo befundisa lumntwana futhi mhlawumbe kufike esikhathini sokuqeqesha kwakhe njengani boni isikhathi lapho edlula esikolo futhi waba lemfundo yakhe kungelaka kuthandabuza ukuthi mhlawumbe wayekuziqenya lentokozo yempilo yalowo mama nobaba kungelaka kuthandabuza kuzo lezo nsuku wayelamabhiza amahle njengalokhu lilezimoda futhi ubaba nomama omuhle njengoba lonke lilapho ababona ukuthi ile mpahla ezinhle le mota futhi engafuthi nje ekholise impilo into nje elilayo lamuhla futhi ubaba lo mama kanye lo bekhuleka njalo njalo ukuthi indodana yabo kayikuba ngumuntu kazana nje ukuthi uza kuba ngumuntu ophakemeyo abazali bonke bayakufuna lokho lamuzwe uJesu ukhombela kulowo mlayo ngipha uyihle lenyoko khona ke wambona futhi yiso isifiso saloba nguphi umzali ukwenza okukhulu ebantwaneni babo ukuthi bangaba fundisa babanike izinto mhlawumbe lezo abengenelisi ukuzithola yiyo indlela engizwa ngayo mayelana ngabantwana bami ngicabanga kwesinye isikhathi ekuhambeni esikolo manje ngicabanga ngihambisa uBecky lo Sarah lo Joseph kulezi zikolo zaphezulu lezi lapho konke lokho okwenzakalayo okukhona ngicabanga ngizabathatha ngibuyele entabeni futhi ngibakhulise lapho kanye le njengokuphila okwenziwa ngama India kodwa nanto lokho okuyikho lokho okusebuntwaneni kuzaphuma phandle loba kungapha lapho okukhona kufanele kuzaphuma phandle uba kuyibubi phakathi lapho kuzaphuma esihonqweni sama India uba kuyibuhle phakathi lapho kuzaphuma phandle kwaloba yisiphi isihonqo bona yilokho okusemntwaneni ukwenziwa komntwana lokho okungaphakathi kwa uthi lokho oyikho kathesi ilokho okuza kuba kuyikho yonke impilo yakho usendaweni lapho osukuquka khona yazi ukuthi amapercent angamajumi ayifika munembili yabaphendukayo kuJesu Kristu yenziwa kungakafiki iminyaka engamajumi amabili lanye ubudala kuyakutshengisa khona izibalo ziyakutshengisa khona amapercent angamajumi ayifika munembili lasithupha lawo abuya kuKristu abuya bengakabi ngamajumi amabili lanye mina emva kokudlula lobo kudala uba ngokubumbekile kakhulu kumbe esunqundekile endleleni zakho kuyenzeka sibe bayabuya amajumi ayisikhombisa amajumi ayisicamunembili yeminyaka yobudala kodwa kukalutshwana bona uyazibumba ngokwakho lapho usasemncinyane uyabeka izifiso zakho kulokhu ofuna ukukwenza nalokhu ozama ukukufeza empilweni uyacabanga ngakho futhi lapho ucabanga yebo sibili ingqondo yakho iyanikezwa engqondweni yakho ngenye into engaziwayo leyo ebusa ingqondo yakho futhi-ke lapho isiba sengqondweni yakho khona-ke ubusukukhuluma ukuthi uzakwenza futhi-ke izifiso zakho ziyakufuqela kukho ngakho umama lo baba bekhangelele lumfana omncinyane uku izifiso zakhe ukuba zinkulu imali eneleyo yokukwenza futhi-ke kungela kuthandabuza bakhuleka ukuthi lumfana uzathola lelo thuba yabo babenze konke ababengakwenza engabe enamabhiza amahle futhi mhlawumbe wayedumile kakhulu phakathi kwabafazi futhi lokho okungaya endodeni kuba semfazini lokho lalokho bona ngoba sikhuluma mayelana ngempilo yomuntu imiphefumulo bonke amadoda labesifazane futhi-ke emva kwethuba lonke le umfana abala bona waba sendleleni elula ngikubiza njalo endaweni lapho ayengadingi ukukhathazeka ngokuningi abazali bakhe babele mali waye kakhulu waba ngumbusi iBhayibheli ikhuluma ngakho lapho okwe njengomncinyane umbusi omncinyane onothileyo futhi siyabona isaseminyakeni yakhe yobusha mhlawumbe ubuntanga bakhe nje esanda kuphuma esikolo esanda nje ukuqeda ukuqeqetsha mhlawumbe amaviki amalutshwane ngaphambilini kumbe enye into waba ungumbusi futhi wayelakho konke lokho inhliziyo ezingakufisa futhi umfana wayengasuye uRicky wesimanje ungumntwana omuhle ngiyakholwa lapho uLuka eloba mayelana ngakho kumbe uMarko ngiyakholwa kwakunguye uJesu wamkhangela kuye futhi wehlisa iphika ngoba wamthanda Bona. Kulenye into mayelana ngomntwana. Wakulo buntu obuhle obubambelele kulomntwana. Wavela ngapi? Phakathi kwemuli enhle le eyayimfundise imilayo kaNkulunkulu. Futhi yabona ukuthi iyayigcina. Futhi wakwenza kusukela ebutheni bakhe. Futhi umfana wayelesifiso. Wayefuna impilo elaphakade. Wathi, "Fundisa olungile, kuyini engingakwenza ukuba lempilo elaphakade?" Bona, kukho konke olakho emhlabeni. Ukanti umphefumulo ngaphakathi kwakho uyakutshela. Kulenye into oyifuna leyo ongela ngenotho nje. Kumbe kakudingi kube yinotho kuphela. Kungaba ludumo kazana enhle, lobuhle bakhe lobo angacabanga ngabo. Mhlawumbe udumile kakhulu esikole. Mhlawumbe umfana engathatha loba yiphi inkazana ayifunayo. Uzwa njengokuthi ungathi uvikelekile. Lokho kayisikho kuvikeleni. Lokho kuzaphela njengeluba ensimini. Bona kuzedlula kayikuyikuba kude ukuphenduka nje okulutshwane kwelanga. Lokho akusekho. Manje ke ulomphefumulo lo okufanele uphile laphakade. Futhi lomntwana omuhle kufanele wayelobuntu obuhle ngoba waziletha ngokwakhe enkosini uJesu esazi waguqa ngamadolo akhe. Wathi, "Mfundisi olungileyo, kuyini engingakwenza ukuba nempilo elaphakade?" Wathi, "Kungani ungibiza olungileyo?" Wathi, "Lapho usazi kulo yedwa olungileyo futhi lo nguNkulunkulu." Bona, kuyindokho lindoda encinyane eyayikutshengisayo kulokho ukuthi wayenguNkulunkulu. Bona, wathi, "Yazi imilayo igcina." Wathi, "Ngakho." Wathi, "Milayo yiphi, mfundisi?" Wathi, "Imilayo yokuthi unipha uyihle lonyoka nokunjalo." Wathi, "Lokho ngikwenzile kusukela ebutheni bami kusile." Bona, "Ukwenzile lokho." Wathi, "Silelwe into eyodwa. Hamba uthengise lokho olakho futhi ukwabele abaya futhi ungilandele." Kulithuba bani lo kwakungaba nguPetro, uJakobe kumbe uJohane omunye wabo. Bona, umntwana wayefundiswe futhi wakhuliswa kahle futhi wamiselwa kuKristu ukuze amsebenzise kukho konke ukwenelisa lokho ayelakho kuyo. Usebenzisa mhlawumbe efundile, emutsha, enothile, elemfuzelelo lapho ayengabe emele ivangeli futhi njalo ke waliyani. Kuyinto eliphutha kulo mfana lo omncinyane. Bona, ngilandele. Manje bona, kwakumele alandele omunye umuntu. Manje kwakumele alandele imfunzelelo yabantu ayelobu dlelwano lawo. Imfunzelelo yelinye inina elincinyane. Imfunzelelo yexuku labafana ayehambisana lalo, ayefunda labo esikolo kumbe alandele uJesu Kristu. Kukho konke ukulunga kwakhe. Kukanti wayesazi ukuthi wayengela mpilo elaphakade. Bantwana, yikho lokho okufanele icabange ngakho. Bona, manje khangela lowo mfana lobu busuku, lokho owaye ngaba yikho futhi lalokho ayikho. Lokho ayikho lobu busuku ukwenye indawo. Wayengumuntu kwenye indawo. Ulindele ukwahlulelwa. Ulindele ukuhlangana lokwahlulelwa. Kulolo suku esala ithuba elifanayo elimiswe kini bantwana. Phose ngaphansi kwesimo esifanayo. Abantwana abalungileyo, ubuntu obuhle, obaba abahle, labo mama. Lokho olakho awudingi ukuthi usebenze phandle ufuna ukuthi usebenze. Bona, kodwa kulenye into ehamba kanye lalokho. Kulenye into ehamba kanye lalokho. Lelo lizwe lobo busuku kalifi. Lokhe lingqobe emuntwini wonke omutsha, owesifazana wonke omutsha. Ngilandele. Bona, amazwi kawafi. Loba nini okhuluma khona ulutho, khumbula nje loba kusemoteni yakho ensitha, loba kukupulpiti, loba kuphansi ekhoneni, lestalade kanye lenkazana yakho, kumbe lejaha lakho, loba kungaphi okukhona, kakufi, ufanele uphile nini lanini. Lapho ngibona leyo nkazana, leyo enga ngobunye ubusuku embondweni, inkazana enhle encinyane, umdlali wamabhayisikopu wesifazane weHollywood, uthi ngambona esifa efinyelela ezama ukuthola uncedo. Wafa ngokuma kokusebenza kwenhliziyo uMiss Munro. Futhi ke lokho bekuyiminyaka emibili edluleyo futhi ngambona esifa futhi emva kwensuku ezimbili wafa. Manje ke ngobunye ubusuku ngezwa lelo lizwi laleyo nkazana. "Njani, abantwana bebengitshela, baba yehla phansi kuleyo umfula ongela kuphendula sonke isikhathi." Wathi, "Balomdlalo onjalo lobo busuku bangitshela ukuthi Ngobusuku obuthile kuza kuba ukhona iviki kumbe amabili ngaphambi kwesikhathi. Ngacabanga, awu, ngifuna ukubona lo ngoba bengiphansi kulowo mfula. Okungaba kabili kumbe kathathu phose izikhathi ezikahlanu. Ngiyacabanga, awu, bengifuna ukubona. Futhi uMiss Marilyn Monroe wakudlala umdlalo lokho. Awu, leyo kwakuyinkazana engayibonayo embonweni. Futhi nango lapho emfanekisweni. Futhi lokudlala ukudlala khona sibili akwenzayo umfula ongela kuphenduka. Lapho ethatha lo mfanekiso, mhlawumbe iminyaka elithumi lanhlanu edluleyo, kwaku ngumfanekiso omdala, mhlawumbe iminyaka engamachumi amabili edluleyo. Futhi ubefile iminyaka emibili. Futhi nango lapho njalo ephila konke ukwenza lelizwi lokubona. Kulokhu ubanjiwe kutape yemagnet kuze kuphile kanjalo. Hathi lokho kuphela, kodwa yonke into esiyitshoyo ukuthi iyaphila. Lonke ilizwi esilikhulumayo kalifi. Siza ekamelweni ngamazwi manje, izimo zabantu, television iyakudobha, ungakhuluma khona lapho futhi bayakuzwa kuwo wonke umhlaba. Leso sikhathi esifanayo noba ungakakuzwa kuleli kamelo, uyahamba kuwo wonke umhlaba nge-electron. Futhi iscreen sikaNkulunkulu esikhulu siyakudobha lokho. Futhi ukunyakaza konke nokwenza konke lokho okwenza kufanele uhlangane lakho ekwahlulelweni bona. Ngakho mfo omncinyane, kuyinto enhle ukuma ucabange mayelana ngalezi izinto bona, ngoba uzahlangana lakho njalo bona. Ngasililandeleleni leli jaba ithuba ayelayo, futhi uzibeke ngokwakho endaweni yazo. Futhi inkazana njengokufanayo uBheki lo Marilyn njengokufanayo limile endaweni yakhe. Futhi uyabe usizwa lelo lizwi elilokhe lisaphila. Lokhe lisaphila, lokhe lisahamba. Science X eminyakeni engamachumi amabili kusukela kathesi bazadobha ilizwi lakhe eliqobo lelo alikhulumayo iminyaka ezinkulungwane ezimbili ezedluleyo. Lilokhu lisaphila njenge ngumbuluza iwela elwandle, igagazi kaliphethe liya ekhunjini inkulungwane zamamayili futhi liphenduke. Lapho ilizwi likhuluma moya njengalokho kalifi, ngakula lutho ongalutho ekwahlulelweni kuyabe kukhona lapho. Kuza kuba lelizwi likaJesu Kristu libiza lelo jaha, ngilandele. Futhi yena esala kuscreen elusizi ngoba wayele mpahla eningi bona. Singabe ngitsho singekho, akusiyo mali isikhathi sonke, ngabe ngezinye izinto bona, noba yini esiqakathekisa kakhulu kulalolo bizi bona, kuba njengemali kithi, kuba yinto esonakalisayo. Manje ngasimlandeleni kancinyane, kuyini okwayenzakalayo lapho esala? Akazange alalele kulelo lizwi likaKristu, wahamba labangane bakhe. Lokho lina bantwana lonke lingabantwana abahle, futhi libotshelwe ukuba libe labangane. Kodwa khangele kungumkhando bani womngane ola. Kuba lowo mngane elandela uKristu, kuhamba kanye lalowo mngane, landela uKristu lawo. Kodwa uba engakwenzi ungakwenzi. Ngasimkhangeleni yathola ukuthi yena mhlawumbe wagcina abangane bakhe, waba ngumbusi omkhulu, wayesengumbusi lapho. Ekucineni siyamthola esephumelele kakhulu, waze kwathi wayefanele akhe ezinye iziphala ezengizweyo ukufaka izinto zakhe phakathi. Futhi ke lase lisithi kuyo emva kokuba esemdala, iminako yempilo yabatsha lezinto sokwedlule konke akwenzayo mhlawumbe kwasokuyikuzilibazisa. Lapho indoda endala kumbe owesifazana omdala njengami, umkami, omama benu nobaba kakhulu, lutho lolo abangacabanga ngalo kanzima. Abangeke abafuni ukuphuma phandle futhi bagijime phezulu laphansi ezitaladeni. Liyazi nje njengabasha abakwenza lamantombazana ukukhombisana futhi ngubani oza kuba umfazi wakho kumbe indoda yakho kumbe bona. Baba lakho lokho engqondweni zabo. Bala bala bantwana ababakhathalelayo, kuza kuba yini lonke kusasa? Uba kule kusasa bona. Futhi bona insizwa khona-ke mhlawumbe kanye mhlawumbe akazange athathe futhi kungenani, wayengumbuso omkhulu futhi wahlala phezulu. Futhi njengoba kuyikho eJerusalema kanjalo lamuhla badlela phezu kwendlu lesi sikhathi sosuku lapho kuphola phandle ntambama futhi siyathola esinye isibindi sifanekiswa kanye laye umphansi futhi indoda kusukela ekukhulisweni ukuhlonipha umakhelwane nokwenze kwabanye njengalokhu abanye bekwenza kuwe bona ngokwala lokho kubizwa kukaKristu ekugcineni khangeleka njengokuthi umfana okhuliswe ekhaya elinje ngalelo lokho kwakungafanelanga kusuke kuye kodwa kwasuka kwasuka futhi lapho kwakulele indoda esangweni ngebizo lokuthi Lazaro ecela ukudla kuye futhi ngeze waye ngabe edle imvuthu lezo azithanyelayo hathi kulo owayecela kodwa ezinjeni futhi wayegcwele izilonda kodwa lindoda yayilolongekile kakhulu emphakathini manje-ke wayengasela mizwa njalo wayengasela zwelo ngoba wayeyale lokho ayekuphiwe nguKristu futhi mhlawumbe ngokunye ubusuku lesi sikhathi esenza i-toast yakhe newayini zakhe ezinhle futhi labafazi abahle bezigqikize okuligugu bekombolezele lezinto ezinjalo kanye lakho konke inhliziyo yakhe engakufisa futhi e-toaster isiceli silele esangweni futhi ngaphambi kungakasi senelandelayo wayesesihogwele ehlaba umkhosi kulowo Lazaro ukuthi azobeka amanzi elimini lwakhe ukutshintsha komumo futhi uyananzelela lapho esithi baba Abraham manje wayelokhu ekhumbula ukuthi u-Abraham wayengubaba wamaJuda wathi baba Abraham mela leso sicele uLazaro phansi lapho la manzi amancinyane eminweni yakhe ukufaka endebeni zami amalangabi lawo ayahlupha futhi wathi futhi u-Abrahama wathi kuye angeke ngikwenze lokho emazwini amaningi kangaka futhi ngaphandle kwakho konke lokho uyabona wawulethuba lakho empilweni kunini lapho abalayo lapho uJesu esithi ngilandele kodwa yena wakwala wahamba ngendlela le angenza ngayo imali futhi lokho kuhle akulalutho olubi ngokwenza imali kodwa landela uJesu lapho ukwenza bona futhi wayehambe ngenye indlela kanye lexuku futhi uyathola wathi futhi u-Abrahama wathi futhi ngaphandle kwakho konke lokho ugebe olubekiweyo phakathi kwakho layo ukuthi akula muntu owake waluqapha futhi akusoze kwabakhulu labo abangali abangeke babuye lapha futhi laba abangeke baye khona ngapho kulungisiwe akula muntu owake wacapha kumbe ozacapha manje-ke lalelani kuyo ufuna ukuba ngumvangeli-ke ibizo lolo uJesu ayemphelona ukulandela wayelalo futhi lokuba ngozuza imphefumulo njengejaha wabuyela kuye njalo wakukhumbula ukuthi wayelabafo wabo abahlanu futhi emva emhlabeni futhi wayengabafuni kuleyo ndawo wathi thumela uLazaro manje-ke abuyele atshele abafo wethu ukungabuyi ngalindlela ngamanye amazwi vuma ubizo lokuthi ngilandele bona kodwa wathi bona kabayi kukwenza wathi yebo uba omunye engavuka kwabafileyo njengoLazaro futhi abuyele futhi abatsheli liyabona liyatshengisa ukuthi emva kokuba sisifa ulokhe usasekwazi wakhumbula u-Abrahama wathi ndodana khumbula ensukwini zakho bona uyabulokhu ukhumbula ngawulahlekelwa ngumkhumbulo wakho uyakhumbula futhi imikhumbulo abantu abangabalayo futhi belokhu besendaweni efanayo wakhumbula ithuba ayelalo elokuzwa uJesu esithi ngilandele kodwa walandela umuntu ongayisuye ixuku elingayisiyo wangena exukwini elingayisiyo futhi waya endaweni engayisiyo wagcina ekulaphakade engayisiyo uthabalaliswe kulolo suku kuNkulunkulu nini lanini uJesu la watsho ibala elikhulu elimangalisa loba oyedwa engavuka kwabafileyo futhi abuyele kodwa-ke babengasoze bavuke ngoba balomthetho kaMose futhi uba bengasoze bazwe lokhu khona-ke kabasoze bazwe loba oyedwa engavuswa kwabafileyo kabasoze bakuvume ngani ngabe umlayo ukhulume into enjengaleyo yebo yenza kwabanye njengoba ungafuna bona bakwenze kuwo futhi waphila ngaphansi komthetho kodwa wathiya ocelayo esifa esangweni bona wayephile ngaphansi kwemilayo kaNkulunkulu futhi njalo-ke wehluleka ukubona leyo mpilo elaphakade enkulu bantwana lina ngamunye linjengabami lina ngamunye linjengamadodana ami lamadodakazi ngenye indlela liyibo bona sikhuluma ngokukamoni kunjalo inkosi uNkulunkulu ubeke imphefumulo yenu ekunakakeleni kwami ngoba liyabuya lingilalele liyangikhona bona futhi komunye umqondo welizwi lingamadodana ami lamadodakazi kunjalo lalani likhumbula ukugcina imilayo kaNkulunkulu kuyinto enkulu ukukhuliswa ekhaya elihle nelifa elivela kuNkulunkulu futhi ukuba ngabantwana abahle kanye lobuntu njengalobo elilabo kuhle kuhle ukuba lemfundo kuhle ukuphila kuleli lizwe elikhululekileyo ile zinto eziningi sokubonga ngazo kodwa kulento eyodwa leyo ongasoze ube yindlalifa yayo ufanele uyemukele leyo yimpilo elaphakathi futhi uzakwenza lokho ngokulandela uJesu kuphela ngesenzakalo sokuzalwa kutsha ungakwali lokho indaba encinyane engiyaziyo esinye isikhathi okwendoda leyo eya wayengumyanga futhi wayehlezi efuna kwindaba eyinganekwane encinyane kanje yahlala ilami kokuphela loba kunjalo futhi ngolunye usuku wadopa iluba futhi iluba lingamasalamusi futhi iluba laphendula kuye futhi lathi ubungumyanga impilo yakho yo wathi manje cela lokho okufunayo futhi kuzaphiwa kuwe futhi wathi leyo ntambama ephetheni ingavuleka futhi ngingangena phakathi futhi ngithole igolide entabeni awu wathi kuzafanele ungithathe kanye lawo loba ngaphi lapho oyakhona boni kuzafanele uhambe lami ngakho loba ngapha engikhona khona ke ungacela loba yini oyifunayo wakhamba entabeni futhi intaba yavulela futhi wangena phakathi amashofu ayecele igolide lamadayimani njengokuba inganekwane encinyane iqhubeka wabeka iluba phansi phezu kwetafula kumbe idwala futhi wagijima wathatha ilitshe eliligugu elikhulu futhi wathi kumele ngihambe ukuyadingisa lokhu ebanganini bami futhi manje sengiyindoda enothileyo yile nto yonke kathesi kumele ngitshengise lokho futhi-ke iluba lakhuluma kodwa lathi ukhohlwe into eqakathekileyo ngakho uyagijima emuva futhi athathe wathi awu kawumbe ngizathatha isiqephu segolide ngizathatha isiqephu sesiliva futhi-ke wathi ngizaphangisa ngiphume ukuyatshela abantu ukuthi senginothe okunganani futhi lakho konke lokhu engilapho futhi wafika emnyango futhi iluba lathi kodwa ukhohlwe into eqakathekileyo ngakho wagijima ebuyela njalo wathi phakathi lapho ngithola zonke inhlobo zezinto ngakho wadobha ilitshe wathi ngizahamba ngithatha ilitshe leli futhi ngitshengise abantu ngohlobo bani lwelitshe lintaba eyenzwe ngayo ukuze ngifumane indlela yami yokubuyela kuyo bona futhi ukuphuma emnyango futhi iluba lathi okwe okuyisikhathi sokucika ukhohlwe into eqakathekileyo thula bona waye ngasafuni ukukuzwa ngakho njalo ukhohlwe into eqakathekileyo futhi waphuma phandle emnyango futhi lapho ekwenza umnyango wavaleka ngemva kwakhe kanye leluba lingaphakathi into eqakathekileyo kwakuliluba bona into eqakathekileyo kwakuliluba iminyaka edluleyo njengomntwana njengoba lonke liyibo lapha eplazini lenkomo phezu lapha phezu kwe-Phoenix bengibala isiqetshana sokugebha igolide iphepha mayelana ngomgebhi wegolide khona-ke kwakungela migwaqo edlula lapha leso sikhathi indlendlana zechebechebe nje balokhe besenza okokuphanda igolide kakhulu phakathi lapha liyazi kodwa lowo mphandi wegolide esengenile futhi wayesethole imali eningi futhi wathola igolide eliningi futhi endleleni yakhe esize wahlala endlini yezigodi ayeyitholile futhi wayelenja kanye laye futhi inja ibotshelwe phandle futhi kwakulesigebenge esasimlandela ukuthatha igolide lelo wayelitholile emayini ezindala zamaSpanish futhi wayesiza la futhi inja yaqala ukukhonkotha futhi lindoda ayizange ifune ukuhlushwa yileyo nja wathi thula wathi kusasa ngizangenisa lokho phakathi edolobheni futhi ngiza uqobo lwendaba lwalwilona futhi ngizalifaka esikalini futhi ngizakuba yindoda enothileyo futhi ngizathenga izimota ezinkulu futhi ngizakuba labo bonke abafazi abehlukeneyo namaphathi amakhulu futhi ngizakuba yindoda enothileyo ngoba sengivele ngathola indawo yokugebha ngile golide lapha elinenge lalo futhi wathi ngiza futhi lapho esazama ukuthi alale inja yaqobeka ikhonkotha ngoba inja yabona isigebenga sisiza sinyenya silindele umphandi wegolide ukuthi ayelala wavuka njalo futhi wamemeza enjeni njalo wathi thula futhi inja ezwisa usizi mhlaba umkhulungwane futhi yazama ukuxwayisa umnini wayo ukuthi ingozi yayicathamele cathamele futhi lapho isikhathi esilandelayo lapho inja iqala ukukhonkotha umphandi wegolide wayelombhobho omncinya wayengafuni ukuhlutshwa ngakho wavuka futhi wadubula inja futhi umphandi wegolide wabulawa lobo busuku isigebenga wonke amabhupho akhe amahle akamenzelanga lutho ngani wathulisa ilizwi lelo elalimxwayisa ngakula muntu ongazama ukwenza ulutho lina bantwana ongasoze enelise ukwenza loba yini embi emva kokuba usukhulisiwe ngendlela oyiyo phandle ungezwa enye into ikutshela ukuthi ungayenziwa manje ungathulisi ilizwi lelo elikuxwayisayo futhi hlala ukhumbula yamukela ilizwi lelo elathi ngilandele futhi uzakuhlala uphuma kahle okuphela ngiyakholwa uzakwenza ngile themba ngani kodwa nje hlala ukhumbula ukuthi uJesu lelo lizwi liyaphila emhlabeni lobo busuku okufanayo nje njengelizwi lonke futhi lebala lo esalikhulumayo liyaphila lapho lelo lizwi liphuma kulelo gagazi le-ethu yomoya bona ulomsakazo lapho othumezela phandle ungumsakazo othumezela phandle manje kuthatha isitishi sokwamukela futhi uJesu wayengumsakazo welizwi likaNkulunkulu ngoba yena wayeyibuthathu bukaNkulunkulu bubonakaliswa emuntwini oyedwa wayenguNkulunkulu opheleleyo nomuntu opheleleyo futhi ubuthathu bukaNkulunkulu ubuthathu bezimilo zikaNkulunkulu njengokuba ngubaba indodana lomoya ongcwele kwabonakaliswa kulowo muntu oyedwa uJesu Kristu ngakho lapho wayelilizwi futhi wayengumsakazi lo owathi lo ozwa amazwi ami futhi akholwe kuye lo ongithumileyo lempilo elaphakade bona iqinisile ngithi kini lo ozwa amazwi ami akholwe kuye lo ongithumileyo lempilo elaphakade manje lelo lizwi seliphume phandle komsakazo wathi ngolunye usuku iqinisile ngithi kini nxa usithi kulintaba suswa futhi ungathandabuzi enhliziyweni yakho kodwa ukholwe ukuthi lokho okukhulumileyo kuza kugcwaliseka ungaba nalokho lokho okukhulumileyo manje uba ungaba nje isitishi sokwamukela lokho amanye amandla abusa phakathi kwakho lokho kuza kungenisa khona ekusebenzeni kukaNkulunkulu ekuzalweni okutsha futhi uzalwe kakutsha khona ke uza kuhlala kulokubambana ukuzwa ilizwi lelo elizahlala likuxwayisa lapho ingozi isendleleni lapho izinto zizimbi zihamba kubi lizahlala lisixwayiso kokuphela kuwe futhi ke kulokuthi kolunye usuku siba njengejaha elinothileyo lo esikhuluma ngayo ngoba yindoda njengompostoli uPetro uPaul kube omunye umuntu owatholela imphefumulo uJesu Kristu lina yenzani lokho bantwana singakhuleka Nkosi Jesu abatsha amadoda labafazi bakusasa uba kule kusasa kumele sibafundise Nkosi siyawuzwa lo mthwalo ukuthi sibafundise njengokuthi kuzakuba le kusasa uba kungela manje ke lamuhla lusuku futhi ke baba siyazi ukuthi akula muntu owamukelekileyo ebusweni bakho akula nyama engaba lodumo akula mfundo lanxa lezi izinto zingaba zinhle akula misebenzi emihle akula zikolo zenkolo akula okwenze ingqondo akula lutho olungaqinisa uNkulunkulu kodwa umoya ongcwele uyisikhali uNkulunkulu ngokwakhe esimeni sempilo elaphakade engeza kithi njengomuntu ezimele yedwa futhi silokubonga ngalokho. Ngeqiniso kufakazelwe lapho uPetro esenza isivumo. UJesu wathi kuye, "Inyama legazi kakwambulelanga lokho kuwe. Awuzange ukufunde eseminari, awuzange ukufunde ezikolo esithile. Yinto engeyakho wedwa, into okumele yamukelwe ngumuntu wonke ngamunye." Wathi, "Phezulu kwaleli idwala ngiza kulakha ibandla lami, namasango esihogo akayi kulahlula." Nokubonga ngalokho Nkosi. Lelo lizwe lisaphila lamuhla ebusuku, futhi kulokhe kulezi ndawo, indawo zaphandle, indawo zokulalela, izitishi ezamukela zokholo ezingakwamukeli. Siyakhuleka ukuthi omunye lamunye walaba abantwana baza kwamukela lokho Nkosi ezinhlizweni zabo. Futhi khumbula ukuthi hathi lo abakwenzayo ukuba balungu, kodwa baya uNkulunkulu kasahluleli ngalokho esikwenzayo, kodwa ngalokho esesikwamukeleyo. Sisindisiwe ngokholo lwethu, futhi hathi emsebenzini yethu. Ngakho siyakhuleka Baba osezulwini ukuthi bazabamba umbono kathesi, futhi babone futhi bezwe lokho kunxuswa okulaphakade okukhulu buka uzani lingilandele. Makuthi omunye lamunye wabo Nkosi aphambuke ezintweni zomhlaba, le impilo efayo elesiphethe lapho belapho lobo busuku, inwele zabo eziyigolide ezimhlotshana udlabanye babo, kanye lenwele zabo ezimnyama amehlo amnyama amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, njalo bese buhleni babo bonke abaza kuba yibo. Futhi njengomlobi omkhulu wathi, "Kumbula umdali wakho ensukwini zobutsha bakho, lapho insuku ezini zingakasondeli, khona-ke kawuyi kuba lokuthokoza ngazo." Njani Nkosi Jesu watsho kuPetro, "Lapho usasemncane wawusukuma futhi uhambe lapho ofuna ukuya khona, kodwa lapho usumdala omunye umuntu uyakuthwalela lapho ongeke uye khona." Bavumele bakhumbule kathesi lilanga lesiyiso isikhathi siphe khona Baba. Ngiyababiza bonke ngokomntwana wami lapha lobo busuku, wo wonke umntwana ophakathi lapha, ngizwa njengokuthi ubekile ezandleni zami ukubakhangela. Ngiyababiza bonke bevela kuSathane lasekufeni, ngibasa empilweni kuJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu alibusise bantwana. Kuhle kakhulu ukukhuluma amazwi amalutshwane kimi, futhi ngiza kuthi iphenduke njalo Bhili. Bantwana abahle, ngiyalithakazelela lonke. Kwawethu Fred, iNkosi kubusise. iNkosi kubusise dadewethu.